abantu badanile bazondile ngalokho okwenzakale eKhwekhwe lapho ababulale khona uMfokancube laye esithi wenza okuthandayo olandela umuntu omthandayo njengoba amaNdebele bathi khetha omthandayo izano sisenza khonokhana eyakwenza ngezikhathi zikama-1980 iqeda abantu ngegukhura hundi igenocide umqedazwe ngathi igenocide king babamba abantu kabi baqeda abantu eBhalakwe eMzola eMidlands eGwanda khathesi uMnangagwa yikho-ke sizama ukuthi sitshele isizwe sikamphakazi lomambo ukuthi okwakhathesi ibandla leni ele-TCC alibuyele emuva siyazi asithwalanga zikhathi asilazikhali asilano okwethu yi-ballot box i-ballot paper lapho esizafaka khona ucawu yikho-ke abantu beZimbabwe siyabaxwayisa njalo sibapha umfutho lomhlahlandlela ukuthi akusabuyelwe emuva ngoba esivela khona kukhatshana bangazama wonke amaqhinga benzeni.